soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Na kweze kuseni mtuaga zi ngolwesi ni mtuaga 7 kumfu mfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nanzi ezi hamba pambi li umongameli emasoni mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Nation address namuhla.
Kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimota akhwele kakhulu ipetroli ledizili.
Intengo yamafutha epetroli ledizili isikhwelile.
Nxa umuntu ephula umthetho awudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni. Ancha amapolisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abese donselwa phambi kwamthakandaba.
Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abafika phose ikhulu 99 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezilitshumi lambili 11,788. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,257. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala likhwelela yaphezu kwezigidi ezintathu 3,140,685. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwezigidi ezimbili 2,358,223. Asebehlaselwe yilomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilikhulu 131,434. Asebebhubhile bona sebesedlula inkulungwane ezine 4,630. Umongameli emasoni mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo State of the Nation address namuhla lapho azavula khona idale lephalamende. Umnangagwa ukhangelelwe ukuphatha indikimba ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lomnotho welizwe wona oqhubeka usadalala kanye lodaba lomkhuhlane we-COVID-19. Uzahlela njalo umhlahlandlela ozalandelwa lidale lephalamente ngomnyaka ozayo. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo ngesikhathi intengo yempahla ebalulekileyo empilweni kaZulu kanye lokudla ilokhe ikhuphuka mahlayana ezitolo. Ilita eyodwa yedizili ikhwele ngamasensi emelika amane isuka ku-$1.34 isiya ku-$1.38. Ilita yepetulo yona ikhwele ngamasensi emelika amabili isuka ku-$1.38 isiya ku-$1.40. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstars lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga amadola emelika angamakhulu phose amahlanu $460 ngenyanga ukuze enelise ukuphila kuhle. Isiphatha amandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube uthi ukukhwela kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuqonga kwezinto zonke ezitolo.
Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kunjengokukhwela kwentengo ye-electricity kuyakhweza izinto zonke ngokuba zonke zisuka kukhona lokho. Ungavele ubone sokukhwela i-diesel, ukukhwela i-petrol, ukukhwela kumbe i-electricity. Okulandelayo ukuthi kukhwela ijukela, kukhwela impuphu, kukhwela isinkwa, kukhwela zonke izinto. Kusebenza kanjalo ngokuba ukukhwela kwamafutha ezimota kukhweza ukwenza ibhizinisi kulo olebhizinisi. Ngakho ke labo abamabhizinisi badlulisela intengo ye-diesel, intengo ye-petrol, intengo ye-electricity lokunye kulabo abathengayo, abathengi, ama-consumers. Yingakho ke bakudlulisa lokho ngokukhweza intengo yezinto.
Iziphi izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ongathi zidula okwamagama kulezi nsuku kazisathengeki?
Izinto vele abantu abaphila ngazo zonke zinzima kakhulu. Okokuqala nje asikhumbule irent, yona ngokwayo iyathengiswa phela indawo yokuhlala. Ngakho ke abantu ibathwele nzima ukubhadala lezo zimali. Ishukela liphezulu, isinkwa siphezulu, amaqanda aphezulu, amagwili aphezulu, impuphu phezulu, konke nje abantu abaphila befanele bakusebenzise kuphezulu kabenelisi. Abafuna ukugada izimoto kabenelisi ukugada izimoto bayaxhuma ngenyawo. Ngakho ke kulobu zibobukhulu kakhulu, kayikho into efanele ukuthi abantu bayisebenzise usuku ngosuku etholakala lula. Zonke izinto zangkhona ziyadula, kubangwa yilokho, kubangwa ukuthi umkhono mawumanga kahle, kubangwa ukuthi currency imali yeZimbabwe kayimanga kahle, kubangwa ukuthi ipolitiki kayimanga kahle. Zona lezo zinto zizwe zihlohla ukuthi ubone izinto zihlala zikhwela njalo nje zisiya phezulu.
Uhulumende yena kuyini ongamxwayisa khona phezu kodaba lokudula kwezinto?
Uhulumende kumele kunanzelele ukuthi izinto kazimanga kahle ngenxa yakhe. Okokuqala, kakuvume khona lokho. Sile political crisis edalwa yikuthi abantu kabakuboni kahle ukuthi kuyiwa ngaphi ngaphansi kombuso okhona, odalwa yi-corruption, odalwa yikuthi i-economy kayimanga kahle. Kusuka emuva lelo kuqhubeka isehluleka ukudala imisebenzi, isehluleka ukwenza izinto ngendlela efaneleyo i-economy. Ngakho ke into yokuqala yikuthi kube lokuthula oqondileyo elizweni ngokuzwana lokuhlonipha imithetho ukuza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuvela ngaphandle bazohlanyela imali. Imali yethu ezima kumele ibe yimali ethembakalayo, engaso zivuka ikhwela isehla isenza zonke lezi yazini ukuze abantu bakwazi ukuzohlanyela izimali kudale imisebenzi. Konke lokho kudinga ukuthi ipolitiki ime kahle, ngokuba awungeke ipolitiki uyirike, ngeke uyenze ngendlela oyifuna ngakhona. Ihamba ngemithetho yakhona, ngakho kumele ulandele imithetho yakhona uyilungise ngendlela efaneleyo. Ukulungisa i-economy weZimbabwe kuzamele kulungiswe ipolitiki kuqala, kuza hamba kanjalo. Politiki kuqala kube sokusiza i-economy izinto zonke sezilunga.
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Sixhume njalo usomabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe.
Kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimota akhwele kakhulu, ipetrol ledizili kukhwele, kokuthi abantu kawasenelisi ukuthi bakuthenge. Njalo kukhwela futhi nala amafutha kahulumende engekho, kumbe sithi la ama-RTGS eZimbabwean dollar engekho. Amafutha akhona yilawa thengwa nge-foreign currency, US dollar kubamaranzi. Kuyinto edanisayo kakhulu sibona kusenzakala ukuthi akhwele ngaleyo ndlela akhwele ngayo amafutha.
Manje ngokubona kwakho, ukukhwezwa kwamafutha lokho akusoze na kubangele ukukhwela kwempahla lokudla ezitolo?
Ukukhwezwa kwe-fuel kukhweza into yonke, kutsho ukuthi-ke amahambelo singathi transport ngesilungu izakhwela, bese sithi impahla ezitolo, ukudla, ama-groceries, izigqoko, yonke into nje ezakhwela ngoba izinto eziphalwayo phela ziyatransportwa zisuka lapha ezifika khona kuze zifike ezitolo lezinye ezitolo eziduzela abantu ke izinto eziphalwayo utshengisela ukuthi ke sizavuka kusasa sibona ke intengo yempahla zonke ke sezikhwelile okuyinto enzima kakhulu ebantwini ngoba esingathi thina ngama-salaries abo ke imiholo yabantu ihlala iphansi yona kayikhweli kodwa ke kuyabe kukhwela ke impahla abazithengayo kuphinde kukhweleke lamafutha ke kubi kakhulu esikubona kusenzakala ngohulumende kamnangagwala ukhanyakala ndaba labantu unguhulumende wokuthi anothise bona abavele sebenothile baqhubeke benokuthi abe siya phambili kodwa ke abahluphekayo bahlupheke njalo kakhulu besiya phambili
athengwa ngemali yemelika na kuphela US dollar kumbe bakhona abathatha i-RTGS lamabond
ukuthi akhona amafutha athengiswa nge-RTGS lizaba nje kuyakhulunywa kodwa ke awusoze wathole lawo mafutha uzalayina usalayinile ufole usafola kodwa ke kabi khona kabuyi amafutha avele etholakala nje loba isikhathi bani loba kunini lawa athengiswa ke nge-foreign currency imali yangaphandle ke-US dollar kumbe amaranzi leyo ke yatholakala so implication ke yokukhweza kamafutha ke nguhulumende kamnangagwa amafutha angekhoyo yikuthi labo ke abathengisa i-foreign currency abawoda direct phandle kwelizwe eMozambique le-South Africa labo bayalandela bavale igephu labo bakhweze lanxa kungelandingeka ukuthi bakhweze ngoba bebona uhulumende enguye okhwezileyo kuyinto ke esuka isilimaza ke uzulu uzulu abesithwala nzima kodwa ke hhayi abantwana bezimbabwe amandla asezandleni zabo amandla akibo ukuthi barejiste njengoba kurejista kanje xa kufika isikhathi sokhetho bahambe beyikhetha batsho ukuthi bakhetha ukuthi bahlale bedurela izinto elizweni bephila nzima na kumbe bakhethe ke impilo engcono impilo yentsha ezabuya lohulumende yabo emutsha kukibo ke abantwana bezimbabwe kukithi ke njengezizalwane zezimbabwe ukuthi sekuqondise khona lokho esikubona kusonakala elizweni
umnumzana Edwin Nhlofu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe kuthange lethule amagama abantu abangamatshumi phose amahlanu 47 elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabomakhalekhukhwini ngoba besephula umthetho. Kuma viki asanda kwedlula ibhanga leli lethu lenjalo amagama abantu abangamashumi amathathu lisithi benza okufanayo. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa umuntu ephula umthetho akudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni hantsha amapholisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abe sedonselwa phambi kwamthakandaba yikwesikwaziyo lokhu ukuthi abantu bazababe lokhu bapublicize emaphepheni kuma press statement injongo yangkhona ayicacwe ukuthi kuqondweni ngabe ebhanga into esiyibonayo kubi okumangalisayo ukuthi abantu bebelokhe bethengisela abantu izimali ngokuthi kuyabulala umnotho welizwe kodwa lawo abebhanga elikhulu ke lelizwe abasitsheli iqiniso ngalokhu abazama ukukwenza.
Kodwa njengoba amagama abantu laba echaywa emphakathini ingeke kubangele yini ukuthi abanye besabe ukutshintsha imali ingaphandle komthetho?
Akusoze kusincede siyabe lokho sibona ke amabizo ukuthiwa kulabantu abaphambanisa ezomnotho kulabantu abathengisayo akusoze kusincede ngalutho lokho okufanele sikwenze ukuthi sivumele imali yangaphakathi kwelizwe ukuthi ukuthi compete le mali yangaphandle i-market yeza kutsho ukuthi ivizela okungakanani singazama ukuthi siyayifixa thina yithi esizayilungiselela akusoze kusinqede siyasoze sibabophe abantu sibaqede sisoze njalo sikwanise kubafaka ema-newspaper sibaqede kuyavumbuluka abanye njalo kumbe banabo bazatshintsha lezo number bezilahle sibone sebeqalisile futhi ukutshintsha izimali lokhu akusoze kuphele ngokuba khipha emaphepheni ayisiyo isolution ebakhona abe bhanga elikhulu eliphakathi kwelizwe kumbe singaluhulumende bayakwazi okufanele kwenzekale ikuthi kabavumelani lakho ngendaba yokuthi phela bafuna ukuba lesandla sokuprinta imali umtshina ke ogaya imali kufanele ube uqhubekela phambili nxa kuyikuthi sebefuna imali yikho nje besalela ke kundaba naleyo ke yokuthi babe lokhe befixa ke i-exchange rate phakathi kwemali yangaphandle kwelizwe le mali esiyisebenzisayo eZimbabwe ayisikho okuzaqeda uduwo esilalo
umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU seli ubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba le-Herald lithi kuLoyisilisa umnumzana Farai Chitaku omiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokutshontshela indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Sakhile Mnangagwa imali engange-$67,000. Inkundla ye-New Zimbabwe ithi ugatsha lwe-National Biotechnology Authority lwethule umuthi wokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela olungiswe kusetshenziswa izihlahla zeZimbabwe izolo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 wonke ontungamini Nkomo nakonke nabalaleli. Mina ngithi bantu basezindebeleni ake liyekele i-tribalism, yekelani nje ukuthi eyamashona this amashona that amashona enzeni ngoba abantu abadla besuthi ayilawo Mnangagwa labongaholi abezanu PF. Yekelani i-tribalism ukuthi eyamashona asenzele lokhu ye-MDC alliance ihlulekile. Ihluleke kuphi? Ngoba uChamisa akakazi aphathe ilizwe. Kuzothi uhluleke kanjani uChamisa ngoba akakazi aliphathe ilizwe leli? I-ZANU PF yiyo ehlulekileyo. Yona le mthakazi yenu le kuyikuthi vele nje izokhona ukukhipha iZANU PF nathi sinje sizoyivothela ngapha emashoneni. Singamashona siyalalela le studio 7 ndebele every 10 hlalithi eyamashona lokhu amashona lokhu amashona enzeni abantu abadla besuthi ayila abantu beZANU PF abazi lela imali yelizwe sonke siyahlupheka la sihlala khona kula zibhedlela kula ini mara nathi eyamashona amashona thina sifuna ikhathi ezosikhiphela iZANU PF isikhiphele nje iZANU PF noma yona le mthwakazi makuyikuthi ingakhona ukukhipha iZANU PF singakhona ukuthi siyivothele. Na MDC Alliance makuyikuthi iyakhona ukukhipha iZANU PF siyayivothela. Lokho kwabomonzo la vele ngokweZANU PF vele kuyazwakala ngoba akula opposition elwa le opposition umonzo la nawo makhuphe ngamaZANU PF nasifuna iphathi ezosikhiphela iZANU PF ilena umthakazi ne-MDC Alliance makuyikuthi sizokhipha iZANU PF sizosivothela. Yekelani tribalism nina bantu besindeleleni mina ngimshona ngimshona ngapha emberengo siyalalela le studio 7 yekelani i-tribalism. Umnangagwa labogawule yibo abadla besutha yibo abantu bezana okumele bephume nothi ukuthi nithi amashona amashona vele ibizwa ngike liphunywe nje loko nje lisichithele isikhathi
sibingele sibingele ku-studio 7 nangithemba ukuthi i-voice note yami le izavalwa bakithi abona sile problem umthwakazi abantu umthwakazi mina angifuni ukuthi ma ngiceda ukhuluma umuntu ethi hayi yamuzwa luba usabona nempumalanga umthwakazi i-direction yakhe ayikho right kahle babuya bele nhliziyo kakhulu eyena ayitholi ukuthi bomabe khuluma lapho emsana nabaphathi bakhona batamandebela manje lokhana ambona ukuthi uzabasandawo lokuyana uma uzaphatha ilizwe ufuna ukuphatha ilizwe lemhlobo yabantu bonke awukhethi mhlobo ukuze ube nama-supporters ube nevote eliningi awukhethi mhlobo ngoba nje suka lapho abakhona amashoni alunge kakhulu ngayakha la ezimbabwe kodwa uma uzabayithusa vese bavayele phandle ukuthi wena ufuna mandebele wathi wathi alokho akukhusi ndawo kuyona so angazi ukuthi istrategy abahamba ngaso yisiphi kodwa uma ukhangele ungumuntu ohluza kakhulu izinkulumo bezikhulu babaphathi lapho uyahluza ukuthi nje leya going nowhere
sanibonani ngibasithakazisanibingelela abingelela ufiselani kumali lamusa ngithanda ukumamela indaba yase-Country Park kwakhiwa ikliniki ukubalwa ukuthi kufakazwa kwikhansela ukuthi abantu abayakha ikliniki yabathola ikuthenda nabantu abayakhaya abaklinayo nabathengelayo babuya eHarare manje nginombuzo ukuthi njengokuba izakhamizi zasebulawayo kumbe zase-Country Park zingabenefiti kwi-development eyabe isakhiwa ngokokuthi bathole imisebenzi uma kusakhiwa khona lapho kumbe uma kwenziwa i-project kutholakala ukuqasha abantu abangasibo bakuleyo ndawo abantu okuyibona kumele bakontribute kumasipala ngokukhokha amarenti into zainsiza zamanzi negesi nokuthi nje bathenge etawuni khona lapho ngoba uma besebenza abantu base-Country Park bayakwazi ukuthi abe nemali yokuthi umakhelwane uma enesiphaza ahambe ayethenga kusoyena isimawusisa uma uhulumende iprovayida ngamanzi ekwazi ukuwabhatale manje uma bencitshwa lawo mathuba omsebenzi i-government enjani ehlulelwa ukuyiphawa abantu basendaweni ukuze bebe nemisebenzi bekwazi ukuba nemali yokubhatala izinsiza zikahulumende njengoba abedekswa labo bantu
sawubona sawubona bantu ba-Studio 7 njani siyabonga uzinyuse zileqiniso siyabonga ye lapho madoda zamane sibheke iqembeli wani singalwisani madoda singaxabani sodwa singalwisani madoda MDC Mthwakazi singalwisani madoda lapha sibe leqembeli wani asekeleni lokhu sixabana madoda sibhekeni phambili iqembeli wani efanele silikhiphe asizameni bantu bakamthakwazi madoda singaxabani nabo MDC singaxabani iqembeli silwa layo izana asizameni sikhiphe izana madoda asizameni sikhiphe izana bafowethu sithole okokushaya ngumoya sithole okokuphumula ngathi asisathandi ubeke sigcwele emazweni madoda kusisi abona kuyenzeka inkosi uma ingasikhokhela yonke into ihambe kahle uvote izani liphume sibuye ekhaya okunye ngisiza kubona madoda uma izani siphumile okwamanje singaxabani sona
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo we-Voice of America ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Food Program isiveze ukukhathazeka okukhulu ngendlala esibhahile kwele Afghanistan. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise amazwe asemhlubulweni we-Sub-Saharan Africa ukuthi asebenzise ijekiseni ebizwa ngokuthi Mosquirix ukwelapha abantwana abahlaselwe ngumkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lwemelika. Unobhala obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin osexwayise ukuthi ukuvikeleka kwaleli lizwe kuzaba sengozini enkulu nxa idale lephalamende leCongress lingehluleka ukuvumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali ukuze ahlawulele indleko zakhe okuthiwa yikukhweza i-debt ceiling ngesiNgisi. Kumbiko wethu leizolo umnumzana Austin uthe nxa uhulumende engasaphiwanga imvumo yokuboleka imali ilizwe kalisoze lifikeleke kuhle, kanti njalo lokhu kuzalimaza amasotsha eMelika kanye lemuli zawo ngoba kasoze athole iholo. Abebandla eliphikisayo elama Republicans yibo abavimba idale leCongress ukuthi livumele uhulumende ukuboleka imali okuyinto ehlala isenziwa nje minyaka yonke leli bandla libambanele libusayo elama Democrats. Umongameli Joe Biden laye uthi iCongress kumele ivumelane kungakafiki mhlaka 18 kulinyanga lapho iMelika ezaphelelwa khona imali yehluleke ukuhlawula izikwelete zayo okwakuqala embalini yelizwe nxa amaRepublicans engaqhubeka eqinise amakhanda. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Umnumzana Austin into akhuluma ngayo ilakho ukuthi ngesilungu singathi ibe ne-impact endabeni ze-defense le-state security. Njengoba kubekile ukuthi ziningi inhlanganiso abasebenzelana lazo ezomhlaba, umhlaba unje jikelele bayasebenzelana lawo, banazo futhi inhlanganiso khonapho kwele Melika abasebenzisana lazo, ama-contractors ngitsho layo i-security, i-state security yabo. Zonke lezi kuyabe sokusitsho ukuthi sokuzehlulekwa ukuthi zibhadalwe ngokuhlawulwe ngokuqondileyo. Ngezinye indlela kutsho ukuthi sokuzayekethiseka nxa sokubuya kweze state security. Kube sokubuya indlela amanye amazwe awe umhlaba wonke nje lo unje jikelele uyabo sukhangela ngayo ilizwe leMelika. IMelika iyakufisa phela ukuthi iqhubeke ikhangelwa njengelizwe elilesizotha, ilizwe eliyilona elikhokhelayo phela kwamanye amazwe. Ma sokufika kuzibanga zokuthi isisehluleke ukuthi iyehluleke ukubhadala izikwelede, ngezinye indlela kutshengisela ukuthi ngesilungu kuthiwa i-reputation. Kuyayibhidliza i-reputation okuyinto kwangkhona. Isenzo esinjalo siyayibhidliza i-reputation. Singayibhidliza kubuye kukhangeleke lokuthi kwezepolitiki indlela abaye beziphatha ngayo, besima ngayo, bekhangelwa ngayo iyasuka iguquke njalo. Kube sokubuya kweze security, zone i-security umvikela welizwe uyabe usuthe wehla ngoba nxa besehluleka ukubhadala izikwelede kutsho ukuthi bazehluleka ukuthola le mali.
Ubona ama-Republicans egcina evuma yini ukuvumela uhulumende ukuthi aboleke imali kumbe sizabona esala kokuphela kusiba lengxabanxoza?
Eminyakeni edluleyo bekusenzeka ukuthi behluleke ukubona ngesolinye ama-Democrats nama-Republicans entweni eziningi kakhulu, ikakhulu zona izinto eziletha eziqondane lezimali. Kodwa kuye ngokuya kwesikhathi baze baye bavumelane bagcine sebebona ngesolinye, ngoba okubehlukanisayo singakhangela eqinisweni ngokwendaba zombangazwe i-politics. Kodwa okusalayo okubahlanganisayo ukuthi bonke bayakwazi ukuthi bakhalela ukuthi babe leMelika eqondileyo, ehloniphekayo, elesizotha, eyilizwe okuphileka khona. Lanxa bengaze bebe le ndlela abehlukana ngayo ngokombono kwezombusazwe, okusalayo ukuthi kusasa bavuka bengama-Americans. Ngibona kuyikho okungabenza kusasa bavuke bevumelene. Bazavumelana ngokuya kwesikhathi. Uhlupho ukuthi basuka bavumele ukuthi ezombangazwe zihambe phambili, kugcine kungasela esingathi ngesilungu yi-principle entweni abaye bezama ukuyenza. Ngitsho lalapho abathe baba lomahluko khona kwezombono, yikho khonapho okule nkinga khona. Kodwa okusalayo ukuthi bayakwazi bangama-Americans balomlando ukuthi babone ukuthi uzulu wonke jikelele weMelika uyathola usizo. Ngalokho ngibona ngani kokuzabenza bahlangane.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address namuhla. Intengo yamafutha epetulo ledizili isikhwelile. Lokhu kubikwa kulakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitshiyeneyo ezitolo. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.